Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela mthakazo muhle ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 21 kumabasa 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akulalo thaba lwenzileyo. Kanti njengoba imali yakho ithe isizi, yafica izinto sezikhwelile. Amagates akhwelile, ama rates lawa bhede siyale. Ukudla okuqathekile ama basics, impuphu ikhuphukile iprice, amafutha lawo kuyafana. Isepa yakugeza. Uyabusuzibuza kanti umsebenzi wakho nozihamba ugeze ngani?
Uhulumende usengeze iholo lezisebenzi zakhe ezilithola ngedola leZimbabwe ngokuphindwe kabili, kodwa zona izisebenzi zithi incane kakhulu limali.
Namhlanje size lapha ukuthi sizotshengisela ku-embassy yeZimbabwe lapha eWashington DC. SingamaZimbabweans ikakhulu sikhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu bakithi, njalo sikhathazekile kakhulu ngokusela obenziwa nguhulumende weZANU-PF.
Amalunga ebandla le-TRCC kanye lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika batshengisele phambi kwesigodlo someli weZimbabwe eWashington DC bekhonona ngokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito uthi ukunqoba kwabo iDynamos kuliviki kubanikeza intshunkuntshu yokunqoba iAda FC kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usengeze iholo lezisebenzi zakhe ezilithola ngedola leZimbabwe ngokuphindwe kabili, kodwa zona izisebenzi zithi incane kakhulu limali. Kulandela umhlangano awenze lezisebenzi zakhe namuhla, uhulumende wazise ukuthi usezikhuphulele njalo ama-allowances eziwathola ngedola leMelika esuka ku-$200 esiya ku-$250, kubika uBathabile Masuku.
Lumhlangano obuphakathi kweziphathamandla zikahulumende, abameli benhlangothi ezichiyeneyo zenhlanganiso zezisebenzi kanye lasebethatha umhlala phansi bekhulumisana ngokwengezelela iholo labo. Unkosikazi Melissa Chuma, omunye wababalisi, uthi laloba ifakiwe leyo mali akula mehluko ngoba intengo zempahla ezimqoka zikhuphukile.
Akulalo thaba lwenzileyo. Kanti njengoba imali yakho ithe isizi, yafica izinto sezikhwelile. Amagates akhwelile, ama rates lawa bhede siyale. Ukudla okuqathekile ama basics, impuphu ikhuphukile iprice, amafutha lawo kuyafana. Isepa yakugeza.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi ukuvulwa kwezikolo sokungehlula ngenxa yokungeneli kwemali.
Ama teachers this month baphiwe $250. Xa ukhangela $260, idifference yakhona inkulu kakhulu. Kunzima kakhulu ukuthi ama-teachers athende ama-needs, especially nxa ukhangela ama-fees abantu abalabantwana ama-boarding schools, ama-fees kwezindawo akuwo i-cheapest is at 500.
Umnumzana Charles Chinosengwa, owenhlanganiso eZimbabwe National Educators Union, ukhuluma ngempumela yenkulumo zalamhla.
We are not happy with the process how negotiations happened today.
Asithokozi ngendlela okuqhutshwa ngayo ingxoxo zokukhuphula iholo. Sithi siqale ingxoxo kodwa kungabi njalo ngoba uhulumende sefeze isinqumo. Kuyasimangalisa ukuba kungani kusenziwa ngesikhathi lapho umongameli welizwe sithi yena ule ndlebe elalelayo. Ukukhutshulwa kweholo ngokuphindiweyo akusisi ndawo ngoba imali sigugudwe ngokuqansa kwentengo zempahla.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions isithe kufanele ingxoxo ezehlandla lesibili kumele ziqale ngokuphangisa ngoba iholo elengezwe ekugcineni seligugudwe ukuqansa kwentengo zempahla. Imbono yezisebenzi ikhangelelwe ukukhitshwa kungakadluli insuku eziyisikhombisa. Imizamo yokuthola imbono yomphathintambo obona ngezisebenzi, umnumzana Paul Mavima, loba unobhala we-Public Service Commission uDr. Rosemary Tsitsichoruma, yehlule. Kodwa encwadini elotshelwe ingatsha ezehlukeneyo zikahulumende, uDr. Choruma wazise ukuba uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili emalini eziyithola ngemali yelizweni, ama-RTGS kanye lemali zama-allowances ezigoqela e-COVID allowance isuka kumakhulu amabili amadola emelika isiya kumakhulu amabili lengxenye i-$200 isiya ku-$250. Kuthi labo abakususpension bona bethola amadola alikhulu emelika i-$100 efakwa kuma-nostro accounts phezu kwaleyo abayithola ngedola leZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga ebandla le-TCCC kanye lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika batshengisele phambi kwesikolo someli weZimbabwe eWashington DC namuhla bekhonona ngokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe okuvezwe sobala ifilimu yomsakazo we-Al Jazeera esanda kwethulwa elesihloko esithi Gold Mafia. Isigodlo lesi sitshone sivaliwe kufakwe isihluthunelo esangweni njalo kungela sisebenzi esikhona. Lanxa uhulumende esithi uzathathela abaphume kufilimu leyamanyathelo aqinileyo nxa bengatholakala belamacala, abe-TCCC loZulu bathi abasolwa laba kumele babotshwe ngokuphangisa ngoba bephume bezikhulumela ukuthi bahuquluza njani inotho yeZimbabwe. Umavela Simhlanganya uye weStudio 7 uxoxelo munye wabebandla le-TCCC abakade betshengisela umnumzana Talent Nyathi.
Namhlanje size lapha ukuthi sizotshengisela ku-embassy yeZimbabwe lapha eWashington DC. SingamaZimbabweans ikakhulu sikhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu bakithi njalo sikhathazekile kakhulu ngobusela obenziwa nguhulumende weZANU-PF. Kade singakhangela indaba yegolide leyi bayatshontsha bahambe phandle kwamazwe bayethengisa leli golide bezivele imali ukhangele ezibhedlela ukuthi ezibhedlela kulamithi abantu abelashwa ezibhedlela kodwa uhulumende ugcwele amasela atshontshayo. Yikho namhlanje silapha sisithi thina ZANU-PF siyakubona okwenzayo nangakho siyakubona okwenzayo labantu bakho ophashi njava siyalibona ubusela benu ebenzayo kuzogcina kathesi lokhu ngesikhathi sama-elections. We are going to vote, sizalivotela liphume ngoba sikhathele ngokuhlukunyezwa nguhulumende weZANU-PF. Siphandle kwamanye amazwe, sidwelwe amanye amazwe, siyahlupheka njengamaZimbabweans. Asila lapho esingaya khona kodwa silelizwe lethu elinothi leyo.
Umnumzana Talent Nyathi ngomunye wabasekeli be-TCCC abatshengisele esigodlweni someli weZimbabwe eWashington DC khonapha eMelika namuhla. Ubekhuluma loMavela Simhlanganya uye weStudio 7. Asenelisanga ukukhulumisana lomeli weZimbabwe eMelika umnumzana Thaddeus Chifamba ngalolu daba. Ibandla le-TCCC selichotozwe kakhulu ngabantu abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso elithi lizazisebenzisa ukukhetha labo abazancintisa belimele kukhetho lwalonyaka. Isiqondiso esiphehle inkulumo enkundleni zokuxhumana ezigoqela iTwitter ngesokuthi abancintisayo kumele baveze ubufakazi obukhomba ukuthi bakholwa kuNkulunkulu. Abanengi bathi ibandla leli kumele lichiyane lokuhlanganisa ezokholo lezombusazwe ngoba kulenkolo ezichiyeneyo ezimbabwe. Kodwa abanye bathi iTRC iqondile ngoba lesisekelo sombuso weZimbabwe sikhuluma ngoNkulunkulu. Umsekeli wasikhulumeli seTRC uMnumzana Gift Ostalosi Siziva uthi akulalutho olubi ngokuthi abazancintisa veje ukuthi bakholelwa kumdali na.
Ungakhangela into esiyifakileyo ku-vetting process yethu, sithethe umthetho welizwe ukubana ke yiziphi into ezilandelwayo kufanele sibe kwazi kubana umuntu imbali yakhe yiphi, igender yakhe yiphi, i-religion yakhe. Lokho akutsho ukuthi umuntu kufanele ethi mina ngiwumKristu. Kulabanye ke amaHindu, kulabanye ke abakholwa ke kwezinye indlela, kutshiyane-tshiyene iinkolo zabantu, kodwa kuqakatheke ukubana sibe sazi. Akutsho ukuthi wena nxa ungayo le inkolo awusangeni. Kulabanye abangangenela inkolo ezitsheneyo ngenxa yokubana bayarepresenta a specific group or a specific section e-society. So lokhu kuyavunyelwa ukubana kucapture ubana sibe lolwazi kubana ke umuntu ke imbali yakhe yiphi. Okuqakathekileyo ngedokumenti lethu le-vetting yindaba ke yokubana ke siyakhangela kathesi ukubana umuntu ufunde kunganani, ngoba kuqakathekile sibona ngani into ze-competence and capacity. Kufanele kube into eziyazakalayo ukubana umuntu nxa efuna ukuyedalela lephalamende or ufuna ukuya kukansila sibe kwathi hayi ngumuntu ke olamaphepha akwanileyo ukubana singabulali lize lethu ngabantu ababengela kuzwisisa. Ayisikho ukubana ke yinhlanganiso yabafundileyo noma yabangafundanga, kodwa ukuba lolwazi ukubana hayi wagcina ngaphi kuqakathekile ukubana kuyazakala. Ukubana ule criminal record kumbakula kuqakathekile ukuthi kuyazakala. Ukubana ke uhlala ngathi kuqakathekile ukubana kuyazala. Konke lokhu yimthetho ekhona. Le security ukubana ke imbali yakho imenjani kwezomba ngazo siyabe sikukhangela ngenxa yokubana asifuni ukubana sisiya phambili sibe la ma-candidate athunywe ngelaba sifikisana labo ukubana bezokhoza i-confusion and diversion, ngoba i-democratic struggle isithethe isikhathi eside. Sikhangelele ukubana silethuba lokubana sicedise uhambo lwethu ukubana eZimbabwe kube le nguquko.
Amabizo alabo abazancintisa belimele lizawethula nini?
Sisuka lapha sesingena ke esiqintini sokuvalidate ama-candidate lapha esabe silama-citizen caucus ilizwe lonke jikelele ukubana lawa abazaphasa i-vetting beyamukele ngabantu kubana abantu bekhuluma ukuthi hayi kulaba abathathu abaphumeleleyo ku-vetting lo nguye sibona ngani engasikhokela engukansela, nguye sibona ngani engasikhokela engumember of parliament noma ongasimela engu-presidential candidate wethu we-TRC. Nxa siqeda lapho kuma-caucus sizathola amabizo avele ebantwini bese siphumisa ke ekugcina esithi i-candidate list, okuzabe kuyibo i-final list yabantu abamela i-TRC kukhetho luka-2023. Lapho kuyabe kulezi ngcitshi ezimela i-TRC ezimiseleyo ukuyatshintsha lokuguqula impilo zabantu kuma-communities ukubana isizwe sisukume ukubana ilizwe lakithi ke libe yi-one of the best performing countries.
UMnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRC. Izakhamizi zeWange seziphephela ezibhedlela zakwele Zambia lapho esezidinga khona usizo lokwelatshwa ngenxa yenhlawulo ephezulu yokwelatshwa eZimbabwe. Kodwa kusuke kube lobunzima nxa isigulane sesibhubhele khonale kwele Zambia sokudingwa indleko zokuthwala isidumbu njengalokhu okusanda kwenzakalela enye imuli. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba eseWange.
Imuli yakwaNdlovu eyakhele esigabeni seMatesi isengcupheni enzima kulandela ukubhubha kukankosazana Jambe Nkomo obeleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lanye 81 kwele Zambia ngesonto edluleyo. UNkomo wayethwalelwe kulelo lizwe ngembangela yesifo senhliziyo. bekhuluma bese sibhedlela se-Livingstone General Hospital ngolwesithathu. Abakwandlovu bachaze ukubana umzimba womufi usagcinwe kuleso sibhedlela ngenxa yokusweleka kwemali yokuhlawula indleko efunakalayo kanye lokuthola amaphepha omufi. Umzukulu kamufi unkosazana Viola Ngwenya uthi bachapha logogo Malombolombo ngomgqibelo kuviki eliphelileyo ngemva kokususwa kwakhe esibhedlela seVictoria Falls District Hospital sebeswele imali engamakhulu amathathu $300 eyendleko zeambulance owakufuze imthwalele koBulawayo ayehlolwa okujulileyo emtshineni.
Imali ababesibizele yona iphasi kweleyo abakade besibizele yona ngapha eZimbabwe, i-300 iambulance isuke ngale. Amadokotela angale pheshe balothando. So sithe sesifunela udokotela lwane ovele eZambia. Wasithi buya nini vini imali enjani lingakayitholi imali zayidinga into eqakathele impilo yomuntu.
Umnumzana Orchard Ndlovu owesigabeni seJambezi ngomunye wezigulani ezilaliswe esibhedlela sikahulumende eLusaka eZambia lapho alatshwa isifo semvukuzane. Laye uthi wayawela kweleZambia ekuqaleni komnyaka wonalo kulandela ukuswela imali yokugada esiya koBulawayo ukuyahlolwa emichineni kusukela etholakala elomkhuhlane lo ngomnyaka ka-2019. Uchaze ukuthi wethuka etshelwa ngesifo lesi ngoba eminyakeni emine edluleyo wayephiwa amaphilisi awomkhuhlane okuthiwa ngama-piles ezibhedlela kanti ulesifo semvukuzane.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu kusitulo. Mangihlala so ngihlala ngecele. Njalo futhi intulane isithatha icansi ibambe eqolo. Intulane yangitshaya kakhulu sengisekhaya waseyi-COVID. Mazothi ngisiwe ekhaya umngane wamathando uthi ungagula uhlezi. Wanithwala imoto ongamzanga esibhedlela. Ngifike empilo kwathi kumele ngihambe ngiyelebhu ngathola nzima ngatshaya imali just ukuthi ngingene lokuzeni phela besika inyama naliyana ngetheatre besenzana banitshela ngo-300 thokule kunye kuthiwa yi-colonoscope banitshela ngo-350 ngazikhangethi ivelanda lutho ngatshiya ngabuya eForce.
Umnumzana uRichard Moyo umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North ulandula ukuthi abantu bahanjiswa zinhlupho kweleZambia ukuyalatshwa.
Ndingathensa imizamo yeSecond Republic iningi esenza ukuthi abantu bethole ukwelatshwa eduzane. Kulezi mali zedevolution kuyakhiwa amaklinikhi indawo yokuthi abantu bangahambi more than 5 kilometers umuntu esiyadinga uncedo lweklinikhi and le meeting isikhona.
Umoyo uthi uhulumende wakha isibhedlela esikhulu kakhulu eLupane ukuzafakwa khona yonke imitshina engekhoyo. Abacubunguli bempilo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebeleland North silezizalwane ezinengi kakhulu kulezinye izabelo elizweni lonke jikelele ezilemkhuhlane ehlupha ukwelatshwa efana lehlasele umuyi unkosikazi Nkomo Londlovu. Bachaza njalo ukuthi kunani labantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini 42% elilomkhuhlane we-HIV and AIDS. Iningi labo kalitholi amaphilisi njalo bakhala ngokuswelakala kwemali yokwelapha eminye imikhuhlane. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, uthi sokuvamile ukuphuma kwabantu besiyadinga ukwelatshwa phandle kwelizwe.
It is very common to see Zimbabweans crossing the border to seek for healthcare services in Zambia.
Kuvamile ukubona abeZimbabwe bedabula besiya eZambia, eMozambique, eSouth Africa, laseBotswana ngezizathu zokuthi kwesinye isikhathi kuseduze ukufika kulawo mazwe, kodwa kubangelwa kakhulu ikuwa kwezinga lokulatshwa ezibhedlela zeZimbabwe.
Facilities across the border may have better medication.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Godfrey Dube omele iWange West edalele eParliamente.
Siyacelisa ngesikhathi sonke ukuthi ngabe uhulumende uyakunanzelela ukuqhakatheka kwalesi sibhedlela esise Victoria Falls and serving as a tourist point. Kakula mchina ivino owodwa okwamanje osebenzayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7 mayelana nalodaba lolu njalo ubengaphenduli umakhale khukhwini. Uhulumende lonyaka uphe uhlangothi lwezempila kahle amabhiliyoni phose angamakhulu amahlanu amadola 473.8 billion. Ingcwethi zempila kahle zithi imali lekayeneli njengalokhu okwaphawulwa ngamazwe phansi kweAbuja Declaration ethi kumele amazwe anike inhlangothi zempila kahle imali eyisilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibudget ngomnyaka. NginguNokuthaba Dlamini, ngimele iStudio 7, ngise Victoria Falls.
Kwezivela kwamanye amazwe okulwisana kubikwa kuqhubeka esigodlweni seSudan iKhartoum. Lanxa kule nkuthazo yokuthi amacele ebutho alwisanayo abeke izikhali phansi. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization ithi kulabantu abedlula amakhulu amane 400 asebefele kulimpi eqale ngempelasonto edluleyo, njalo sokulimale abazinkulungwane ezintathu lengxenye 3,500. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uBaltema Brito uthi ukunqoba kwabo iDynamo sikuliviki kubapha umdlandla wokunqoba iYada FC kusasa. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
UBrito ubike ukuba iqembu lakhe lidlama lahle lonyaka esithi ukuthola inkezo ye-Independence Cup abakwenze ngolwesibili ngemva kokubhuqa iDimbare ukwenze abadlali bakhe baqhubekele phambili bezimisele. UBrito uthi umdlalo phakathi kweqembu lakhe leleyada ozadlalelwa eNational Sports Stadium eHarare kusasa uza kuba nzima, kodwa esithi kumele iqembu lakhe linqobe.
The next match is the more important one. Would be a really hard match because Iyad is playing at home.
Sikhuthazekile ngokunqoba umdlalo osanda kwedlula, kodwa sesifuna ukukhuthazeka ukuze sazi ukuba kumele sinqobe umdlalo olandelayo.
UBrito uthi loba nje iqembu lakhe lingazange lithenge abadlali abaningi ngesikhathi somkambo kazibandlela, kusobala ukuba iqembu lakhe lizimisele ukwenza ngcono lonyaka. Abasekeli bechila moya abahlala eHarare bathi bakhangele okuningi kuqembu leli besithi njengoba bengaliboni maviki wonke iqembu labo bazasukuma ngobuningi babo kusasa. Omunye wabo nguzibusiso Ncube.
Siyalicela ukuthi kusasa libuye eBoreni, ithimu yethu iBhozi, ithimu yezwe lonke ikhona. Let's bring the BF vibe to Harare. Hayilinda ngenkani.
Okusekelwe ngomunye othanda iBhoso, umnumzana Keith Thole, othi loba nje iqembu leyada livame ukuthwalisa iBhoso amagaba avuzayo, kusasa balakho kunqoba.
Asambeni, siye support abafana bethu bechayi yada kusasa National Sports Stadium. Bakithi bantu bakithi, sithi no to drugs, no to drugs. After party yebhora sicelebrate ukuwina kwethu.
Incithi kwezomdlalo wenguqu, umnumzana Michael Mpala uthi umdlalo phakathi kwe-Highlanders leyada unganqotshwa loba yiliphi iqembu ngoba iyada idlala ibhola elimnandi.
Umdlalo esikhangelela ukuthi uzachaza ngempela, ngoba iyada iyalidlala ibhola iyalichaya. Njalo le-Highlanders la iyalichaya ibhola, abathandi ukudlala emoyeni badlalela phansi. So sizakhangelela ukuthi sibone ukuthi kuzaba yigame ezaphela njani.
Iqembu le-Highlanders likuhlandla lesine engalaneni yemihlomelo eyekhasi laka Premier Soccer League, lilingana imiklomelo leqembu le-Dynamos elinemiklomelo eyisitshiyagalombili 8 ngemva kwemidlalo emine, ukuthi ele-Capes United yilo elikhokhelayo kule ingalane lile miklomelo elithumi lane 11 ngemva kwemidlalo emihlanu. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba lomculi werumba uNjiva, ogama lakhe lokuzalwa nguPhikisani Chuma. Linsizwa idabuka echolocho, kodwa icula ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha elilesihloko esithi ibhonga kwezincane. Oh, yeah.
Salibonani balandeli kuzo zonke indawo. Ngokuzala ngizala onkunzi ngafunda eThabanda. Into yomculo sengihambe kuyo kakhulu. Ngisahamba lensimbi zeJwane. Umdala owayehamba lensimbi zeJwane onguye ubaba ongizalayo uSandile. Ehamba lensimbi zeJwane lami ngangilapho leso sikhathi ngingabuya ngahamba lamavakasha stars. Eyo futhi eyabo mdala uSandile. Ngabuya ke sengizithayela lami elami hlahla eceleni.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umsebenzi wami ngiwenzela kakhulu eSouth Africa. Abangathanda ukuthi bengithole inamba yami ngu 0670100028. Yinamba engitholakala kuyo kakhulu. Ama-CD watholakala kwamanje bengingakazifaki kakhulu endaweni lezi ezama-social media. Kodwa nje ngisazozifaka nakuma-social media kungasiwo kudala.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Behlale belindile impela, behlale belindile ingoma esazokhala kakhulu isikhathi eside kakhulu impela. Sazoba mnandi. Bese ngikhohlele enye inamba kumele ngibanikeze yona uma ngabe ngingatholakali kuleya eyami eyinye engiyisebenzisayo. Ngu-0616129333 okuye abazonithola kuyo futhi.
Ibonga kwezincane kwezinkulu kayisondele ngunjiva uPixani Chuma ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lapho esizaxoxa khona ngokutshengisela kwabe-CCC eMelika namuhla besola ukuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe okuvezwe yidokumentari ye-Al Jazeera. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze iholo lezisebenzi zakhe ezilithola ngedola leZimbabwe ngokuphindwe kabili. Kodwa zona izisebenzi zithi incane kakhulu limali. Amalunga e-CCC lezinye izalwane zeZimbabwe esihlala eMelika batshengisele phambi kwesigodlo someli weZimbabwe eWashington DC namuhla bekhonona ngokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe. Umqeqeshi weBhoso uBrito uthi unqoba kwabo iDynamos kuzabanikeza intshunkuntshu yokubhuqa iYada FC kusasa. Kwanele mthaka zomuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.